ohlaziya ngamalungelo oluntu umnumzana Effie Ncube uthe kulinyathelo elihle elithathwa libutho uma sebefezile abakade bekujonyile.
Ukuba sefo kuyinto ezathatha isikhathi ukube yenzeke kuzange ukuthi kuyasekelwa yini isisekelo sombuso ngendlela efaneleyo sokuthi amalungelo abantwana ahlonitshwa yini, kuyavotwa ngendlela ekhululekile yini, kuyakudalwa imisebenzi, kuyaphilwa impilo eqondileyo esibhedlela kube lemithi esikolo kufundwe ngendlela efaneleyo. Isefithi yomuntu into ebanzi kayini kuphela ngamasosha, ithinta konke okudingwa ngumuntu kumele kube khona ukuze sibe sefo. Kodwa ukubuyela kwebutho yinto yamukelekileyo vele, kumele bayihlala ngaphakathi emabharakini ngokuba umbuso welizwe ufanele kube umbuso wama-election abantu abavotelweyo ngokwesisekelo sombuso.
Evumelana lo Ncube, umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthe kuyisenzo esihle njalo bakhangelele ukuba kube lokuthula ezweni.
Kuyinto enhle ngoba abantu vele bebengahlalisekanga ngoba abantu bayawesaba. So uma sebuyele kuyikuthi abuyela wonke kuzaba yinto enhle. Sesikhangelele ukuthi amapholisa lawo abe professional ngoba amasosha abantuisaba kodwa bengalahlukumezo njengamapholisa. Amapholisa ayi-corrupt kakhulu.
Umlweli wenkululeko umnumzana Matthew Sibanda ukuthakazelele ukubuyela kwebutho enkambeni wakhuthaza ukuba lapho amapholisa eqala ukusebenza ababe lenhlonipho alandele imithetho hathi ukumemethekisa obugwelegwele.
Ukubuyela kwamasotsha ezinkambeni kasilahlupho lakho ngoba kade bekuphumele ukukulungisa baso kulungile, hayi asilubona uhlupho kulungile ukuthi babuyele ezinkambeni. Okunye njalo ebesekuthanda ukuthi uma bebuyela ezinkambeni kabe kufanele ukuthi alawo amapholisa ngendlela kade sesenza ngayo engasayenzi njengabantu bomthetho, sebesetsha abantu ezimali emgwaqweni nasezitarateni labo babaqondise babatshele ukuthi kumele bayesebenze ngomthetho oqondileyo elizwe ukuhlonipha abantu ezizalwane zasezimbabwe bengaziphathi bezihlukumeze ngathi ngabantu bokuze ama-foreigners.
Isakhamuzi sePlumtree kwaMadlambuzi umnumzana Thamani Ncube uthe kuyisenzo esihle ukubuyela kwebutho ngoba bebesebelovalo ngenxa yembali yebutho abalayo emaNdebeleni.
Ukubuyela kwamasotsha lokhu esibona kusenziwa ebuyela emabharakini mbona ngani singathi it's a positive development egcwalisa khona lokho akade bevele bekukhuluma ukuthi khona bona abahlosanga ukuthatha umbuso kumbe ukuhluthula umbuso kuRobert. So ngathi sibabona sebebuyela emabharakini ukuthi khona uhlelo lwabo kuba nomongameli omutsha ongaso Robert Mugabe kuthi ukuthi khona soluphendule. Njalo khona kuvele kungafanelanga ukuthi khona amasotsha akhanye egcwele indawo yonke khona kuwelambi khona loku kuletha ukuthi khona izakamizi zingahlaliseki.
Olwela amalungelo esifazana unkosikazi Jenny Williams uthe kuhle ukubuyela kwebutho njalo kuqale izolo ethi kodwa bazasala belovalo kancane. Iningi labantu lithi ibutho lilalele iziqondiso abaziphiwayo bephuma enkambeni bethi yebo kungabe kube lomonakalo kodwa awufananga lowakwamanye amazwe, bethi ibutho alihambe kuhle ngoba livele lingafuzanga ukuhlala loZulu. Kodwa bathi bengathathi isifundo esibi sokuthi umbuso uyahluthulwa mahlayana. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.